thina besisedalekele electrocot lapho-ke ebesiqedisa-ke amaphepha ethu-ke kakhulu-ke kobulawayo lasemathebeleni north lapho-ke okwakulama-double candles abafoja-ke ama-signature e-3PC lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana i-forgery icala elikhulu-ke kwele Zimbabwe. So-ke kodwa okwamanje kule thuba-ke elizaphela kusasa kulaba-ke abafoja ukubana be-withdraw amabizi abo-ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela-ke engekho emthethweni. So sikhangelela ukubana-ke kulabanye asebe-withdrawile amaphepha abo emasinko labanye-ke e-Harare. So sikhangelela ukubana benze-ke into engcono kulokuthi-ke bengene-ke ngaphansi-ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa-ke ejele icala-ke lokufoja. So sikhangelela ukubana-ke i-electoral commission i-court izabekhipha-ke i-judgment yabo-ke ngamalanga-ke azayo ukubana kukhitshwe amabizo abantu laba abangena ngendlela-ke engekho emthethweni yabona.